sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, imali esitholayo $300 a month. Ngakhuluma sometime way back kachana ukuthi hayi le into ayisiphilisi. Kodwa lakho uminister, new minister of finance uChobolayo uthe ulamahloni nxa eqangela into leyo. Yikho ke ngiyathemba ukuthi labo bazahlala phansi bayihluze.
Umphathintambo wezemali uthembisa ikhansili yenkokheli zomdabu ukuyengezelela imali abaziphiwa ngenyanga ngemva kokuphiwa izimoda.
Vele kubangela ukuthi into leyo kumanyanisa inhlanganiso eziningi zombusazwe iqinisi siba isikhamba isikhamba nyovane isikhamba mbijana isithiwa lohlupho siba lokhofe ngoba kakho phela uthone ngokuzwa namhla nangu siyambona usefukanise izibhedlela lanxa kuthiwa kakukhotile yakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai sebuyelile eSouth Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane, kodwa ibandla lakhe liyalandula ukuthi uyakwelatshwa. Umjujisi omkhulu kahulumende uProsecutor General umnumzana Ray Goba usesuswe kulesi sikhundla. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali uthi kumaviki ambalwa alandelayo uzahlala phansi lekhansili yenkokheli zomdabu bavumelane ngesilinganiso sokwengezelela isilinganiso semali abayithola ngenyanga ukuze benelise ukuhlawulela indleko abahlangana lazo emsebenzini wabo. Lokhu kwenzakala besanda phiwa izimoda. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva komhlangano wenkokheli zomdabu walonyaka kobulawayo eLarch City Hall, umnumzana Ignatius Chombo uthe bayakubona ukuba imali ephiwa inkokheli zomdabu ayisahambelani lendleko abahlangana lazo ekusebenzeni kwabo, ngakho bazathi bahlale phansi batsho ukuthi ingengezwa ngesilinganiso esinganani ngoba amakhulu amathathu amadola abawatholayo okwamanje ayayanyisa lokuwakhuluma. Unduna Undiweni wembembesi uthe sebethenjisiwe izimota kodwa abakatshelwa ukuthi ziza nini.
Bakhulume ngakho bakuveza bathi hayi imota zizabuya, kodwa akula date akula timeline ukuthi zizabuya kanjani. Imali esitholayo $300 a month. Ngakhuluma sometime way back kachana ukuthi hayi le into ayisiphilisi. Kodwa lakho uminister, new minister of finance uChobolayo uthe ulamahloni nxa eqangela into leyo. Yikho ke ngiyathemba ukuthi labo bazahlala phansi bayihluze babone ukuthi ihamba kanjani, ngoba lapha asikhulumi ukuthi amakhosi afuna ukunotha, hayi, sikhuluma ngokuthi lo muntu wenza umsebenzi lowo angaphila kanjani esenza umsebenzi lowo. Ma selambile kasozasebenzi.
Unduna Nekatambe weWange uthe kuyayangisa ukuthi akhulume ukuba baphiwa malini, ethi loChombo laye utshilo ukuthi uyayangika ukuyikhuluma.
Iyayangisa sokuthi ngiyikhulume mina sokufuna iyayangisa ngizabe ngikutshelelani labe iza ngiyangisa kuze ngikhulume.
Umongameli wezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthe izimota lemali ezizaphiwa inkokheli zomdabu akumangalisi ngoba kuyinjayelo ukuba ibandla elibusayo lithenge abantu uma kuyiwa ekhethweni.
Kuvele kuyenzakala sonke isikhathi uma kuzaba lokhetho eZimbabwe lapha. Uhulumende uba lamacebo amaningi awuzama ukuthenga abantu ukuthi bavotelwe. Njengobana lavele lafunga ukuthi lina ezamabandla alizingeni, akuhlale kunjalo. Njalo abantu benu libayekile bazikhethele ngokuthanda bavota. Bakhululeke bavotele lowo muntu abafuna ukumvotela kumbe leyo nhlanganiso abafuna ukuyivotela. Siyalicela zintona lenza kithi siyalihlonipha njalo
inkokheli zomdabu kunye lamakhosikazi labomyeni babo bafike kobulawayo izolo baphakathi komhlangano okhangelele ukuphela ngensonto ngomgqibelo bakhangelele ukuhlangana lomongameli Robert Mugabe baxoxisane ngobukhokheli babo kunye lezinye indaba ezinye inkokheli zomdabu sezisolwa nguZulu ngesizathu sokusebenzela ibandla elibusayo lithiya umsebenzi wayo womdabu umhlangano wenkokheli zomdabu uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi promoting traditional leadership practices that safeguard culture and heritage for sustainable rural development in line with the Zim Asset Blueprint ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umtshutshusi omkhulu kahulumende uprosecutor general umnumzana Ray Goba usesuswe esikulesi sikhundla. Kumbiko owethulwe lamhlanje kugwalo lwezaziso zikahulumende, umabhalane wedalela cabinet umnumzana Meshack Sibanda uthe sokwesuliwe ukukhethwa kukaGoba. Usibanda ube memezele ukungena kukaGoma kulesi sikhundla ngenyanga edluleyo kodwa akazange afungiswe ukuqala umsebenzi. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kususwa kukaGoma esikhundleni lokhu kulokwenza lokulwisana okukhona kubandla lezano PF ngoba uGoma enakanelwa ukuthi ulobudlelwano lomnumzana Emerson Mnangagwa yena osuswe esikhundleni sokuba ngumphathintambo wezemithetho ngumongameli Mugabe kumaviki amathathu adluleyo. Umgcinisihlalo womanyano we-Alliance for the People's Agenda uDr. Nkosana Moyo uthi ikusasa yelizwe isezandleni zabasakhulayo abayibo abaningi eZimbabwe belamandla ukuguqula isimo loba hathi ngokukhetha inkokheli uqobo kumbe ezingazi umsebenzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lengeminye imibono ephume emhlanganweni uDr. Moyo awenze labasakhulayo okuphansi kwesihloko esithi Meet the Youths endaweni eyaziwa ngokuthi yiMotor Republic eHarare. Uluhlu lwenkokheli ezizongena esikhundleni ngemva kokhetho luka-2018 umoyo ethi kuzamele kube ngevela kibo abasakhulayo okuzokhombisa ukuba ilizwe liya kuphi.
I-Africa yonke ileyazi ukuthi abancane laba up to age 35 what 67-70% population yethu kuthi ukuthi ama-elections inketho zethu zonke into eyenziwa ngabantu abancane yiyo enza ukuthi siwe laba leaders abangakwazi umsebenzi kumbe abakwazi umsebenzi.
UThamsanqa Khumalo ngomunye wabasakhulayo obekhona laye kulo mhlangano.
Thina njengoZulu osakhulayo ambona ngani asibambananga ukuthi sivumelane ukuthi sifunane. Abantu bafuna into ezehlukeneyo njengabasakhulayo. Endaweni zokuzombuso welizwe uZulu osakhulayo ohlukumezwe kakhulu ngabantu ababusayo laba besetshenziswa ukuthi bahambise ama-program.
Ulandisa phezu kwenkokheli ayifisayo yena uKhumalo ukuba yikhokhele leli lizwe.
Inkokheli kade ikhulunywa ngodoctor ukuthi inkokheli ekwaziyo ukuthi uZulu ufunani, elungisa into zikaZulu zihambe kahle, imisebenzi itholakale, imali itholakale emabhanga. Kanye lakhona lokho ukuthi amabhizimusi afuna ukuzo-investa lapha eZimbabwe, akwanisa ukuthi abuye alethe imali yabo, ikuthi babuye bebaningi lokuthi sithole imisebenzi. Yumbuso engawufuni ukuwubona nalowo.
Kungesifanayo laku-Alexander Gusha, othi ufisa uZulu weZimbabwe kakhulukazi abasakhulayo njengaye akhethe inkokheli uQobo.
Sifuna inkokheli esinika ichance yokuthi lathi phumelele elizweni lethu. We just want a level playing field ukuthi if we fail or we succeed it's within our powers. Asifuna ukuthi you've got the resources and you've got the degree and whatever and awukwanisi ukuthi uphumelele ngoba sifuna nje ukuthi sidlale inguqa khona in a very fair play.
Ukusha uthi ubona ingane umoyo nguye ongcono kwamanje phakathi kwasebetshengise ukuncintisa isikhundla sikamongameli kukhetho luka-2018.
yithe silamandla ukuthi nje akungokwenzakalayo elizweni lethu yabe sithi kafuna ukusinika inhlanzi ufuna ukusinika ukuthi the fishing rod ukuthi siyasithenza inhlanzi zakhona ngithokoza kakhulu ngoba he actually took time ukuthi ezohlala phansi lathi ekhulume lathi simbuze lathi imibuzo
umoya othi sekukibo abasakhulayo ukukhetha inkokheli uqobo lobahatshi ngoba konke kusebandle nabo ethi kumele uZulu weZimbabwe kakhulukazi abasakhulayo baguquke kundlela abenza ngayo izinto lapho bekhetha inkokheli bakhangela ukuba uyisima kanjani lowo muntu hathi ngoba ungowebandla liphi umhlobo bani loba uvela kusiphi isigaba selizwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama.
Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tswangirai sebuyelile eSouth Africa lapho abikwa esiyelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Iphephandaba leThe Daily News lithi uTswangirai ugijinyiselwe eJohannesburg ngolwesithathu esegula kakhulu. Kodwa isikhulumeli sakhe uMnumzana Luke Tamborinyoka uthi lanxa ekufangaza ukubuyela kaTswangirai eSouth Africa kungamanga ukuthi usegula kakhulu. Kodwa iziphathamandla zaleli bandla ezinye ezikhulumele Studio 7 zithi akumangalisi njalo akufihlwa ukuthi uTswangirai usesimeni esibi. Ukugula kukaTswangirai kukhathaza abantu abaningi kakhulu abamabandla aphikisayo wakumanyano MDC Alliance. Lanxa kunjalo isikhulumeli salumanyano uMnumzana Welshman Ncube uthi kulihlazo esintwini ukuthi abantu bakhulume kubi ngempila kahle yomuntu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga.
Bekungaba njani ukuthi nga uyathethe leceleni athiyele abanye bayiphambili ngoba siyakwamukela ukuthi uzamile umsebenzi wakho uyifeze indima yakhe. Ngokokuqala, okwesibili yikuthi abatho njalo baqinisile uma bethi ukungabi khona kwakhe nokugula kwakhe vele kubangela ukuthi into le yokumanyanisa inhlanganiso eziningi zombusazwe iqinisisiba isihamba isihamba nyovane isihamba mbijana isisiba lohlupho siba lokhophe ngoba kakho phela uthole ngokunjwa namhla nangu siyambona usefuka nje esibhedlela lanxa kuthiwa kakukho serious ukugula kwakhe but kutshengisela ukuthi kukhona okukhona kukhetho oluzayo ufanele ngawo ukampaign trail manje ngabe khona kucampaign ngoba ephathekile konke lokhu kutshengisela ukuthi kukhona okukhona okuluhlupho bekumele ngabe uyenziwa bekungaba kuhle ukuthi nga uTswangirai la yena yedwa uyaphumela egcekeni azikhangele isimo sakhe avume ukuthi isimo sakhe sesidinga ukuthi nga uyakhangela ihealth yakhe kuqala angakhangela ukuthi athi yena ufuna ukuthi uzakuza ngoba ngesimo esikhona uphathekile kakhulu.
Alubana ethe wacabanga ukusuka esikhundleni ngubani ombona engavunywa ngumuntu wonke kuMDCT kanye lakumanyano lwaba ubumbayo ukuthi ahambe phambili?
Umangiyalo Nelson ngumfana omncane osesenze iminyaka entweni nale abayenzayo la ekhona phansi ezefike sikuzo kusasa ukuthi abe ngumsekeli kuyikuthi ngoba bambonisele experience bangamnika vele inizwe leli lasemfuna abantu abancane ontanga abangalihambisa phambili.
Ukhuluma ngobaba uChamisa abanye bengabuza ukuthi umakhupheke njengoba khanya enguye umsekelo wakuqala ubuye oChamisa bengakabi khona.
Ngokuya kwami angikhangele ukuthi ungumsekelo wakuqala obuye ngasikhathini njalo kumbomdala kumbomncane kukhangela ngokuthi angalethani ngesilungu esikhathi yimerit.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esebhilitane. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamuhla lapho sixoxa khona ngokunikwa kwezinduna izimota nguhulumende yena owaziwa ehlala ekhala ngodubo lokuswela imali. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le valaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umthunywa oqhakathekileyo welemelika uphethe indaba zobudlelwano le-Africa unkosazana Nikki Haley uthi ele Democratic Republic of Congo kumele liqhube ukhetho ngomnyaka ozayo ngoba nxa lingehluleka ukwenza lokhu lizalahlekelwa luncedo oluvela emazweni womhlaba. Inhlanganiso yezindaba kwele Egypt eyemena ibika ukuba kulabahlamuki abalwisana lohulumende abalithumi lambili ababulewe ekulwisaneni okuqhamuke enkangala ingentshonalanga kwesigodlo iCairo lamhlanje emadabukakusa. Ihlandla lesibili lokubhalisa amagama abavoti lizaqala ngesonto. Isigaba sokuqala sabhalisa abantu abedlula kancane isigidi esisodwa. Kukhangelelwe ukuba sekubhalise abantu abayizigidi ezisikhombisa kusiya phela lolu hlelo. Kodwa ngokungasukumeli phezulu kwabantu kuyabhalisa kukhanya leli nani lingasoze lifinyelelwe. Kunjalo nje abafundisi besigaba sakobulawayo bamanyene lamhlanje beqoqa uhlelo lokukhuthaza uZulu ukuthi ayibhalisa amagama kuluhlu lwabavoti. Isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSeni Sibanda utshele Studio 7 ukuthi inkokheli zamabandla kade zisemhlanganweni lo ziyafika ikhulu.
Sibacelile ukuthi yilona lowade khona athathe isikhathi ebandleni lakhe abafundise ngokuqakatheka kokuthi bebhalisa amabizo abo ukuze angene bathole ilungelo lokuyavota. Besincediswa ngabantu abezek babuyile abakhulu bakhona bezosincedisa njalo balethe okulotshiweyo okumele kungene emabandleni. Ngakho kutsho ukuthi ngikhuluma khona manje lisonto ifika amabandla ayedlula inkulungwane kobulawayo azabe ememeza njalo emnika abalandeli babo amaphepha lawa njalo bebakhuthaza ukuthi baphume bahle bahambe bezovisa amadama abo bebe lelungelo elokuvota.
Kahle kahle isizathu sokubana abantu bengasukumeli phezulu ikakhulu abesigaba semandebeleni liyasazi na?
Kukhanya ngani ngabe kule ndaba eziningi abantu ade bezibalisa. Okokuqala, siyakwazi ukuthi ngapha kulesi sigaba abantu bahlukuluzwa kakhulu ngesikhathi sombhuqazwe. Ngakho abantu abaningi bayesaba. Nxa usuthatha-ke izithupha zabo, uthatha le mfanekiso, kuba khona ukwesaba ebantwini. Okwesibili, njalo okunye ukulwa lokhu ade kusenzakala phakathi kwalabo ababambisana ilizwe abo ama-political parties. Sibona ngani kuhlukuluza abantu kakhulu ukuthi kuthiwa abantu bengasakwazi ukuthi izinto ziyangaphi. Khona kuyana sokwenza ukuthi abantu bengabi ngabantu abathembayo inkokheli ezikhona. Njalo okunye kwesithathu, engxenye abantu bake khangela bengaboni umuntu ofaneleyo abangakwanisa ukuthi bethathe isikhathi sokuthi bemvotela. Njalo okunye esikunanzelele kwesine okuqakathekileyo okwenza ukuthi size sibize sihlanganelane labantu bezeki, sibone ukuthi okunye abantu abalalwazi ukuthi kumele umuntu abhalise kakutsha ukwenzela ukuthi ibizo lakhe lingene akwanise ukuthi ayevota. Ngenxa yokuthi abaningi ilabantu abakade bevota kudala engqondweni zabo lokhu becabanga ukuthi hayi amagama abakhona kanti kasekho.
Alo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni,
uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiya phela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveke. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabhukuthafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North le South, Ekurube North, Mount Darwin East le South, Lerushinga, Emotional and East, Uzumba Maramba, Maramba Pungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emotional and West, Eurungwe East, Makonde, Echunoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachabeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachabeleland South, Emachobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iTheVoice of America ethi www.voaindebele.com.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umqeqeshi weqembu elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHitstrick uthi ukhangelele ukuba kube lenguquko ekudlaleni kweqembu lakhe lapho lidibana le West Indies emdlalweni wesibili wohlobo lwetest okhangelelwe ukuqala ngesonto. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
UStrick utshele intatheli izindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo wakuqala wohlobo lwetest wona ufike komlindo yecina ngolwesibili emini njalo uphele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaruns alikhulu elilethumi lesikhombisa 117 ukuba loba nje abafana bakhe bedliwe akutsho ukuba badlale kubi kakhulu.
Ungakhangela ngaphandle kwelanga lesibili sidlale kuhle kakhulukazi laba abajikayo ne-fielding yethu mbonani bajike kuhle and besingelanhlanhla amabhora ama-basemen abo bebekhuthama amabhora amaningi kwelinye ilanga bangathinta sibakhiphe so mbona singabe lokhu sijika njalo sifielda njalo okuqakathekileyo ukuthi ku-first innings ama-basemen ethu bekhweze izandla zabo and besitshayele kuhle besifakele ithotele enkulu phezulu.
Emdlalweni wetest yakuqala iqembu le-West Indies libuthelela amaruns angamakhulu amabili lethumi elilethoba munemunye 219 ku-innings yakuqala. Kwathi eleZimbabwe lithe seliphendula lidanise abalandeli balo ngoba lenelise amaruns alikhulu lamashumi amahlanu lathoba munemunye 159 ku-innings yesibili iqembu le-West Indies lithwele amaruns angamakhulu amathathu lamashumi ayisikhombisa nantathu 373. Kwathi eleZimbabwe lona litshaya amaruns angamakhulu amathathu lethumi elilesithupha 316. Iqembu leZimbabwe lilethuba elokuphindisela ukunqotshwa kwalo emdlalweni wakuqala njengoba lizadibana njalo lele West Indies emdlalweni wesibili ohlobo lwetest wona ozaqala ngesonto mhla zingamashumi amabili lathoba munomunye njalo okhangelelwe ukufika komlindo uyacina mhla zimbili kulwezi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Woza Friday kuleviki kuhlelo Woza Friday silomculi we hip hop u Black Heat yena ongachayi inja efihla umphini kodwa okhuluma lokho okucatshangwa ngabantu kodwa bese saba ukuzikhulumela. Okunenga sikuzweni ku Joseph Njanji.
Street hustle. Ayishotheka yajayota la.
UBlack Heat umculi oleminyaka engamashumi amabili lesithupha yokuzalwa njalo ozalelwe elokitshini laseluveve kodwa osehlala elokitshini le-Country Park. Umculo wakhe ngohlobo lwe-hip hop.
Like my popo, I tend to be our own paradise. At the age of 16, our sisters are singing ngumada sebe tengi semsige ni koro piri saba ntwana ntwana zami
ikopi akona i social comment nkuluma izinto ezenzakalayo yeziliqiniso futhi vele kahle kahle kathesi ngingathi ngisebenza kumy album ezaphuma I think next year. So I'm sort of an advocate, like, because all I do is social comment. I'm going to be album, I'm very wild. I'm going to be able to talk about the advocate.
Esalungiselela ukukhipha idlala lakhe leLiuple Kit ubelokhu esipha abalandeli bakhe inzwisa yemisebenzi yakhe njalo ingoma eziphakule uZulu ensukwini ezedlileyo ngezigoqela esivule ngayo uhlelo ethi Street Hustler kanye lethiwa abaprofeti.
Kulama-tracks amanye okuthiwa ngu-Thumb Generation yazabe khona ku-album. Thumb Generation izobe ikhuluma ngendlela abantu esi-abuse ngakhona i-WhatsApp, i-social media, amafoni, into ezikanjalo. Ingoma eziphandle eziphumileyo ngenye kuthiwa ngu-Street Hustler. It talks about indlela izinto ezimi ngakhona currently elizweni. And then kube sokubuya abaprofethi. Abaprofethi ngele ekhuluma about amaprofethi, indlela abaphatha ngakhona abantu. Inye futhi engizayikhipha before I drop the album yama-vendors. Kahle kahle kuthiwa ngu-vendors.
Igama lika Black Heat elisesithupheni ngelithi Mnini Khaya Lunga.
Ibizo elithi Black Heat lavele kuthini? U-black is for my complexion, vele mina personally ngokwami ngimnyama chu and I'm proud of that. Uthi heat, it was put up by my aunt ngendlela engandithanda ukulwa ngakhona ngisasemncane. So why is it that this guy loves hitting people? Kuthe sengimdala then wakhombayini ukuthi u-black yena lwalo ukuthi ngimnyama, and then plus ukuthi hit yena lo ukuthi awathi amfana, instead of hitting people now you composing ama-hits. So that's when Black Heat came into existence.
U-Black Heat ucindezela e-Forefront Records etholakala endaweni yaziwa ngokuthi kuseGovukiland elokitshini le-Country Park esebenza lo mngane wakhe u-Taxi. Imeyile Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Black Heat, not Prophet Okonkwo from Nigeria, but Black Heat from BYO. Yeah, he's calling you Kenny Sarabelis as Savannah Vandos.
Mina tembe wena wethu a Jesu koshua noma ngile TV hangin singu shoshua soka expire ngwenya babethi bayabhomba abanye bathu siziba wampe siyela matota olo festation kwagwala ba prophet for a profit these days abajichomoli abaqina nge rap go deep amero god yonke indawo emachese go deep ebantwaneni babantu ibhila nge sex sometimes I wonder why my church igcwele abafazi ama deacons bachamo trafethu ngemali zamatayi labafundise beqala ukuvezo ba Jesus Christ I'm still into forget izenzo zikaphaya upasta sebele mbonandi mbaba zelimbuke nqabe kubeka izandla the demon will manifest but for anointing water they want manifest yet I believe in God than to salute the flag akusela amaprofeti so wathwalo con men bengezwa befuna imali uthini itenda vula i-church baropa baferokazi bezimali zentandane but the lightning that will strike them still doing pusher mthembe wena wethu a Jesu koshua noma ngile TV hangimtingi ushoshua sokwa expire ngwe inyaba besiba yabhomba abanye bathu siziba wampe siyela amadoda abanye badushani banasala maze swirithe church question against the late spins sports image waye bafundisi bamathetha amatsha bengela abafazi waye bengasebenzi bethengelwa ngabazalwa nigrosari sengize ngafona ngaqala ngisithi liruma kule church politics lasemathawe ngiyaliwa ngizwa bethu makaliwa wakwajisa umagaya nxabe kumemetheth bakutela ngezimangalo pasa liyakhuluma ibhayibhile for the prophet of doom mina ngigcinwa zintambo the green red or blue abafundisi bayaganga then sande bezenze inceku uyubet angel injilo sibanele maza mina nakuthandazela lokudlo.
Siyabonga ke lapho tsahalezansi obusiphakele uhlelo Woza Friday ngu-Joseph Njanji obexoxa lo Black Heat. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umphathi ntambo wezemali uthembisa i-council yenkokheli zomdabu ukuthi uzengezelela imali ngesikhathi bephiwe izimota. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tswangirai sebuyelile e-South Africa lapho abikwa esiyelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Sulugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande Lilala.
Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.